Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 8 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe.
Abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imibuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Uhulumende uthi abantwana besikolo bahambe ngobuningi izolo kodwa abanye bavalelwa phandle ngamatijala.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Inhlanganiso ekhuthaza ukuqotshwa kwabokuza kwele South Africa, eSouth Africa First, ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto eHillbro othiwa Operation Dudula. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuya kobulawayo ukuyakhankasela abazancedisa kukhetho izolo ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. UChamisa bekumele ayephawula umkhankaso wabancintisa ukudinga izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende lekhansili kobulawayo. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo, inkokheli ye-CCC kobulawayo ibikwa ibithwaliswe nzima ngamapholisa kade ihlukuluza isithi iveze imininingwano yohambo lukaChamisa. Sixoxe lesikhulumeli sebandlaleli kobulawayo umnumzana Swithan Njirowodza.
Hayi, silokudana kakhulu ngoba umongameli we-Citizens Coalition for Change, u-advocate Nelson Chamisa, ngesenelisanga ukufika kontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imibuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Wona umumo unjani lapho nxa lidinga usekelo?
Enketha le nkulumane siyalisi ukuthi sibe lama roadshow nxa isithi ama roadshow ngithi ukuthi khona kuyani okwenziwa ukutshengisela esiyake sikwenze ukuthi imota ziyabe zilandelana zitshengisela kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi be-register ukuvota lokukhuthaza abantu ukuthi bevotele ibandla lethu. Lokhu amapholisa asalisile kusithi ukuthi sesiyehluleka-ke ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi besivotele. Sibona kuyikwephula kwamalungelo oluntu. Section 2081C omthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi amapholisa asalise ukwenza umsebenzi esiwumele esiwenze njengebandla eliphikisayo. Enye into eyenza ukuthi umongameli engenelisi engakwanisi ukuthi abe lathi yilokhu kubotshwa okwenziwe amalunga ethu e-Citizens Coalition for Change eGweru lapha kade bele roadshow okwayizolo. Kwakhanya ukuthi abantu baphonga ubotshwa nje ngenxa yokuthi bebe phakathi kwezimoda. Lokhu sibona ukuthi kwephula kwamalungelo oluntu, into engamelanga iyenzakale elizweni lathembisa umhlaba ukuthi isiphatho sikaRobert Mugabe asoke siphinde sibonakale kuleli lizwe. Njalo enye into eyenza ukuthi umongameli engabuyi yisehlakalo sekhwekhwe lapho kuhluthune khona imoda ye-CCC ihluthune abantu bezanu. Lokhu utshengisa ukuthi kulokulobudlwangudlwangu udlakela olwaluvele lukhona olwalubangela ngabantu ababesebenza ensitha besebenzela uRobert Mugabe bekhokhelwa umnangagwa. Lokhu umkhuba bona lo awukapheli, ulokhu uziveza sonke isikhathi. So silokudana kakhulu ukuthi lapho kobulawayo siyehlulekile ukuthi sibe lomongameli ngalezi zizathu.
Umnumzana Swithan Njirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Asambeni.
Kono eziningi azenelisanga ukuvulwa izolo ngosuku lwakuqala lwe first term yalonyaka. Ngoba ababalisi abaningi abayanga emsebenzini bekhala ngokuthi abalamali eyenela ukuthi bagade lokubhadalela indleko zabo ezijiyeneyo. Kodwa uhulumende wethule umbiko esithi izikolo eziningi zivuliwe izolo. Lezo ebezivaliwe uthi abantwana bayehlulekile ukungena ngoba amasango evalwe ngamatitshala. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama obhodabhode ngezikolo zeHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi ezikolweni eziningi zikahulumende zalabo abahamba bephenduka emakhaya ama-day schools baphindele emakhaya bengafundanga ngemva kokuba ababalisi bengabuyanga ukuzasebenza kuthi labo abenelise ukubuya bebezihlalele bengafundisi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ esigabeni sakoBulawayo uMnumzana Vusumuzi Mahlangu ulandisa kabanzi ngokwenzakale ezikolo.
Kodwa into ekhona ukuthi ababalisi abaningi abafikanga emsebenzini. Abantwana laba baqalisa ukufunda abagcocela i-ECD bakhanye belokhu belabazali bemimagedini kungela muntu obancedisayo okutshengisela ukuthi ababalisi vele kabakho ngaphakathi njalo nje abantwana abaningi sebephendukile ezikolo eziningi.
Ulandisa ngakubonileyo uMahlangu ngesikhathi ebhoda ezikolweni njengesiphathamandla se-PTUZ ukubona ukuthi kuyini obekusenzakala lamhla.
Isikole ngike ngazihambela ezinjenge-Newman Marketing, Robert Treadgold, lezinye izikolo bona abantwana bebiselwa ngemuva ukuthi hayi bakula kufunda bahamba futhi njalo emalokishini zabonke izikolo eziningi ozigoqela ofusi onyanda landa zonke-ke izikolo lezi abantwana babiselwe ngemuva ngoba kababalisi babekho.
Isikhulumeli enhlanganisweni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe RTUS uMnumzana Themba kuye moyo uthi lanxa befisa ababalisi ukuba baqhube umsebenzi wabo uyehlula ngoba benganelisi indleko.
Unye okubalelileyo ababalisi balambile kathi sake lingela lutho limanjani ababalisi balambile okungenza ababalisi basuthe $540 hayi amahlaya la esiwabona xa ababalisi belambile ngeke benelise ukufundisa.
Abazali bathi bakhathazekile ngokungavulwa kwezinye izikolo elizweni bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise izikhalazo zababalisi abakhala ngazo. Omunye walaba bazali abalabantwana obekade kumele baqale izifundo lamhla uNkosikazi Sibongile Sibanda wakoBulawayo.
Njalo iyakhuthazwa futhi i-government ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni. Iyakhuthazwa sibili khona lapho i-government ukubana ikhuphuyise iholo lababalisi. Siyathemba njalo isikhalazo samatitshala sizwakile.
Yehlule imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Thaunga Nandoro esithi usemhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezikolo njalo abogatsha lwakhe bezokhipha umbiko phezu kokuvulwa kwezikolo lamhla kodwa size saya emoyeni elokhu engakethuli lowo mbiko. Unobhala wezokukhitshwa kwemibiko kuhulumende uMnumzana Nick Mangwana ulobe ekhasini lakhe lebulenjini le-Twitter esithi izikolo zivuliwe kulandela ukusungulwa kwazo lamhlanje njengalokho okwahlelwa nguhulumende ngesikhathi eyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Ukungavulwa kwezinye izikolo ikakhulu lezo ezilabafundi ababuyela emakhaya ama-day schools elizweni kuza ngemva kokuba ababalisi bexwayise abazali lohulumende ngeviki ephelileyo ukuba bebengasoke benelise ukuphindela emsebenzini namhla bekhala ngeholo elinganeli indleko zabo ezigoqela imali yokugada besiya lapho bafundisela khona. Ngomgqibelo abenhlanganiso yabakhokhela izikolo eZimbabwe National Union of School Heads ZINUSH labo bakubeke sobala kuba bengasoke baye emsebenzini njengoba ababalisi beza kube bengekho. Abatholakala ezikolo kuyingoba befuna ukuyasiza abantwana ukuthi babuyele emakhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi e-ZCT esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyananzelela ukuthi lamhlanje izikolo zivuliwe, kodwa keqinisweni siyananzelela ukuthi izikolo eziningi ababalisi ababuyanga. Kwezinye indawo kusuka kuthiwa nje kulaba abalisi abambalwa, abantwana bekhanya bekhona, abantwana bebehambile sibe esikolo, kodwa bekhanya bengela ababalisi bezidlalela ema-classroom. Ukuthi ababalisi laba abanye abalutshana kade bekhona, abanye bebetshela abantwana ukuthi bazibuyele ezindlini, benanzelela ababalisi abakho. So ke umumo khanya wezikolo, izikolo zivuliwe yebo, kodwa zivulwe ngebiso, kodwa kweqiniso akula mfundo ethatha indawo ngoba ababalisi bengekho. Labona abalutshana kade bekhona bebengafundisi, njengoba abantwana bebekhona kade bekhanya nje ubuyela abantwana indlela abaziphatha ngayo. Yikwesingumbiko esiyitholayo izikolo eziningi ukuthi bekungela bani. So kuyinto ekuhlungu kakhulu leyo ukuthi abantwana sebefikile esikolo kodwa akula mfundo ethatha indawo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi ZCTU lina lithini ngodaba lona lolo?
Well, kuyinto ebuhlungu njalo kuyinto eyangisayo le yenzakalayo ukuthi kambe uhulumende mingaki iminyaka ababalisi bexoxa laye bezama ukumtshengisa ukuthi laba balemuli abafanele baziphilise, and lezo muli uze baziphilise badinga ubana bathole iholo elithile, and becaca ukuthi bona imali abayidingayo kuyimali le abayevele beyihola ngale ngesikhathi kusaholwa ama-US dollars. Yimali abayikhayele ubana bayithole, and njalo besikhayele ukuthi thina uhulumende njengoba bekathi izikolo bezivaliwe kathi esinxa ye-COVID, uhulumende ngabe unguhulumende wabantu lobunono lokuhlakanipha okuthile, uhulumende ngawuthethe leli thuba lokuba nabize inhlanganiso zababalisi axoxisane labo ukuthi i-COVID iphele isikolo zizavulwa. So ke lapha ake sixoxisaneni sibone ukuthi siphathisana njani ukwenzela ukuthi nxa izikolo zivulwa kungabe siba le nkulumo efana nayo yokuthi abantu abalahola abantu bafuna iholo. And ungakhayela kathesi okunye sibili ababalisi uyananzela ukuthi asoke sibasole ngoba ikakhulu umuntu yathola ukuthi i-transport iyadura kwezindawo kathesi abantu bemjova laba ngenxa yokuthi awuzupha abatholakali abhatala ama-200 pound one way. Abemakhaya kasikhulumi, utisha sekhaya kathesi vele azoyenelise ngoba amabhasi onke amakhaya imjova ngihambe emakhaya ibhadalisa nge-forex. Utisha uzihoyela ipond shiwa eqinisweni laba nxa sesikhayela siyabondayo uhulumende sofanakalalela into ezikhulunywa ngababalisi azama ukuthi azi-adrese ukwenzela ukuthi imfundo yezimbabwe lathi ibe loncedo ngoba thina abazali thina lokho esikwenziwayo ukutshontshela imali zethu ngoba siyabhadala ama-fees izikolo ziyakhweza ama-fees sibhadala ama-fees kodwa ekugcineni kwezinto zonke abantwana bafunde okuya. So khona okuyatshengisa ukuthi sile hlupho olukhulu olungeke lwaqhubeka lunje. Imfundo futhi ukuthi abantwana bafunde, imfundo yezimbabwe uhlozi lawo luyehla luyaphansi. Uzananzela ukuthi uyafika esigabeni sokuthi nxa usuthwele i-certificate okuthi ufunde ezimbabwe uyagcina ungasayemukelwa kwezi kwamanye amazwe ngoba benanzela ukuthi indlela okwenziwa ngayo asiyo ndlela enhle. Ilayina lo uhlonso lwehlile abapasileyo gcina ungelasho ukuthi upasa okweqiniso yini. So ke uhulumeni ngoba unanzela ukuthi uyabulala uhlonzi lwemfundo yethu abuye futhi asilulazise lakwamanye amazwe omakhelwane bethu. So ngokunjalo iqiniso elikhona ukuthi uhulumende masinya ngabize amatisha aqokisane labo bavumelane into lengqondo laya lethi offer ezatshengisa ukuthi la uzimisele ukuthi uhlupho lolu lwababalisi lulungisiswe. Ngaleyo ndlela kuye kuphela impendulo ezasinceda ngoba ukuthi kube le strike esihlala sikhona kathi zangazi iminyaka emingaki amatisha asekhalela umsebenzi asasebenzi asekhalela umsebenzi kambe kuze kube nini. Ungazibone vele uhlupho luqhuba luqeda ama-2-3 years olo hlupho olufana nayo kuthi ukuthi kulo muntu ongaserious khonapho uhulumende kaserious ngoba ngawu-serious ngawuhlupho olusewalulungisa lungabe lokhu luqhubeka. Abantwana behlukumezwa bengaye esikole, abatshela amatshela ehlukumezwa esebenza engatholi ukuthi imuli zabo zidubeke.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU esigabeni se-Western Region ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa e-South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempela sonto e-Hillbrow othiwa Operation Dudula. Linhlanganiso ihaze amagwaliba akhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni othiwa uzenzelwa enkundleni yePulinja Cop Park e-Hillbrow lapho okuzaxoxwa ngokududula abokuza. Akukacaci ukuthi lo mhlangano uzaba ngokukhuluma nje kuphela kumbe kuzathathwa amanyathelo okuxotsha abokuza ngoba injongo elotshwe kumagwaliba la ahaziweyo ngeyokusu usa abokuza e-Hillbrow laseBeria.
Lo ngumsakazo weStudio 7 Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC.
Lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi usibalo okukhulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja uthi ukubuyisela ukusetshenziswa kwedola leMelika kuphela elizweni akusoze kuqede indubo zomnotho welizwe. Leli phephandaba lithi Manguja wethulela amazwi izolo wasesithi umkhankaso wabosomabhizimusi abathi isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla okwenza kube nzima ukuthi basebenze elizweni kayisilo qiniso. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukhuthaze ukusungulwa kwamadale ezomthethwandaba azakuya donisa amacala emaphandleni. Ephawula ukusungulwa kwemthethwandaba ukuthoniswa ebulenjini, uZiyambi uthe uzwisa ubuhlungu ukuthi izakhamizi zihamba imango emide emadolobheni zilanda amadale ezomthethwandaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi, linjani lonke abeStudio 7, bingelele labantu bonke abathanda ukulala indaba zeStudio 7. Nami yazijabulela lezi ndaba ngoba siyakwada lamfihle bakhona bakhuluma njengokuba. Indaba kamakhuphe lobhurwa kumonzora laba akube njalo sibili ngoba into abayenzayo kubochamisa bexotsha abantu abelinye ibandla. Namhla bakhuluma ukuthi umuntu elinye ibandla exotsha njani elinye ibandla. Abakubone labo ukuthi kubuhlungu, ngakubona umakhuphe vela kwale kunjalo abamxoxe umakhuphe wenza into elangqo exoxe abantu kubelinye ibandla athe sokumtholile la engakhali ngakumthabise njengoba wayekwenza kwathi la kuzambamba naye umonzura la kuzambamba futhi. Ngiyabonga.
Yee, salibonani salibonani basakazi beStudio 7, linjani linjani lonke kunye labalaleli. Yee, mina ngumoyo uStanley Nselwagwelo. Ukuthi ngibonise ke amadoda lawa abo Monzora ikakhulu wethu nesidube labanye babo ukuthi akusebenzi ukuthola besiba nomhawu bengelabalande bachitha isikhathi sabo nje becabanga lezi zinto ezingelasizo kubo empilweni zabo. Bona abakubone nje ukuthi baphelelwe nje sebefana nabantu abanqunu ngoba kube belokhu beseza njengafana lokhu bethembe imthethwandaba nesithi bona balande the constitution kuludaka lodwa abalwenzayo akusoze kubasize ngalutho thina yasi abantu vele abasoze bengitshela ukukwenza ngomunye umuntu nje osithisisa ikhanda sisibabonile kudala ukuthi bazithisisa ikhanda and never evela kula muntu ozovela etshone west isikhathi elandela abantu abanjengabo Monzo labo witness do yiliqiniso elikhona lona lelo abantu asoziwula abantu asoziyelele nanxa bezitshela ukuthi bona bakhaliphile kube bahlakanipha ukudlula abanye abantu isiqiniseko sokuthi hayi ngeyelo yelo bafike ekugcineni ke kathesi sizobafundisa sizobatshela sibabonise ngoba sibona ngathi bayiziphofu abakwenzayo kabakwazi iqiniso elikhona. Nyabonga basakazi.
Sanibonani sanibonani uStudio 7 basakazi bethu nonke nje obuningi benu kunye labalaleli beStudio 7 olibonisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngilana eGoli bakwethu iphuma namhlanje sicela nginaso lapha ngicela kukini basakazi bethu beStudio 7 ukuthi uBelief Gawule indlela akhuluma ngakhona mani mnike ithuba lapho kuStudio 7 ukuthi aphawule inkulumo yakhe isuka ingaphathi kahle abantu abaningi. Kukhona abanye sebebacela ukuthi kunganani amiswe eceleni nikhethe omunye umuntu ongamela iZANU-PF mhlambe angakhuluma abe lobubelo angakhuluma mhlambe into engashiya abantu benethemba ngoba uBelief Gawule ungathi umuntu ongahlali eZimbabwe esizweni especially esizweni sikamthwakazi ngathi umuntu ohlala la ekhe Kenani. Nayo leyo Kenani kuyile iparadise emenyezelwa ngabantu bamawashitawa. Othola isilwane sidla ama-orange labantu, idlala labantu. Nama ebuzwa into ebonisa ukuthi abantu bangathi babuhlungwana ngayo. Yena nje uyishaya indiva ayenze into eqondileyo. Hayi, siyazicelela bakwethu. Umise neceleni uBhilif Gawule ngeizathu ezikhona ngaye. Ngifune omunye umuntu kuzaniphefu baningabo abantu akusuye yedwa. Umuntu kumele phawulele iZANU-PF kusizwe sikamthwakazi. Ungathi unembeza nje kuye kudala kwaphela, akanawo unembeza. Ngiyazibongela bakwethu.
Sanibonani kuStudio 7. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka elisiphathele wona. Ngathi ungaqhubela phambili kunjalo. Hayi, mina nje ngithanda ukuthi ngiphawule ngayo indaba le ephathi le entsha sisisile yabo Nelson Chamisa. Abantu abayigxekayo ngapha nangapha yikuthi abantu nje ipolitika abalazi ukuthi impilo yabantu. Kusho ukuthi bonke abantu abasola iMDC bazimisele ukuthi bazohlala bengaphansi kwentende yeZANU-PF bengazi ukuthi kuyaze kube nini. Abanye bahlupheka khona ekhaya, abanye bahluphekela emazweni bebalekela leyo ZANU leyo. Ngoba ngikhuluma kanjalo nje ngicabanga ukuthi isisisile iMDC Alliance yiyo iphathi ehamba ngeqiniso, ngoba okuqala ayikwazi ukuhlukanisa izizwe ukuthi ichwasa abantu ngokohlaka ukuthi kuphele lowo ngumshona, lowo ngumndebele, lowo ngumvenda, lowo ngumshangane, lo uyitonga, lo uyini. So sithanda abantu abangasiphatha besikhombisa ukuthula nothando njengabo labo osisisile abakade bephuma ku-MDC. Sesisabona babazama ukuphatha kancane beseselo Morgan kuyi-MDC laphana ekuqaleni bangakayiphazamiso omonzora nabangani bakhe labo. So sicabanga ukuthi ma kungenzeka abantu bebambisane bebemunye behambe ngokuningi beyivotela la iphathi iphathe yasibala ilizwe la lingajika lube ngcono lube lesithunzi lakwezinye izizwe. Ma kuthi kukhona lokhu abantu abakusolayo-ke sebengaqala-ke lapho ukukhuluma, ngoba abanye bezobakhuluma bayigxeka bathi ye uChamisa bahluleka ngelizwe lokuba liphathayo. Angazi ukuthi baphatha kuphi oChamisa ilizwe labo, basafuna ukulithatha ezandleni ezimbi ke bekhombisa ukuthi mhlawumbana ungalithatha belibeka esimeni esingcono. So mna ngiceda abantu bakithi bonke bevote beke berejiste bonke bayovota bonke nje ngabe kuyangihambi bevotele lelo phathi lelo qembu lelo elaboChamisa lelo bone ukuthi umehlunge ube khona. Sesingaqala-ke manje ukukhuluma. Hayi manje, ngiyabonga kakhulu.
Ngiyalibingelela uStudio 7 kanye nabalaleli bonke. Nginombuzo omkhulu lana ukuthi khonokho okwenziwa ngalezikimobile registration yabo leya abafuneni ukuvotisa amasinkwa abantu abafa kudala yini khona ngento yabo le. Bona behlulekana ukuthi bafake izindawo kuyirejistwa kahle ukuvota. Funa ukuqhela ngakho yini khonokho mnayo ukuthi njeambathendi since ngaba yini nje ngabakwazi ukumama lo umama lo omhlophe lo ongakhanyi ukuthi umbele iCanada kumbe umhlobo bani lo uyamsula vela ngumthenzi. Ngibona kathi ngibafuna ukuthi bagcine sebevotisa nje abantu nje abaye benamafoni wonke behlulekani kuyavotisa abantu feyafeya, kuyarejistisa abantu feyafeya. Lapha yikho lapho engibuza khona ukuthi lokhu zingasiza abanye abezwayo abakuzwisisayo khona ukuthi kwenziwa kanjani. Hayi mina ngikuthembe ukuthi kwakhona lokhu kwama-mobile registration lo bona nje sebefuna ukuvotisa amasenkwa afa kudala nomothulandlovu wonkayo kusikhubokhubo. Sizani badala.
Studio 7 ngu-Allen Nyato okhulumayo. Ninjani nonke balaleli baka-Studio 7? Hhayi mina ngiyaphila, ngilana eGoli. Ya yezwakala imibiko yonke ekhulunywa ngabantu besizwe sakomthwakazi achaba Zimbabwe abesizwe sikamthakazi. Hayi, abayimi lo mqondisi, yiko umqondisi uzama ukukhipha abantu eGibhithe kodwa abantu abakuboni baleke belandelelana nabantu baseMpumalanga abangamashona abangasi izwi. Hambe mingaki iminyaka amashona eleke edlala ibhola egroundini edlala ngabantu, basibulalela izihlobo, basibulalela izifuyo, basibulalela lo mhlaba lapho esikhona, baphinda bazothatha izindawo lapho esihleli khona sokuyibona sebehlele. Bayabusa lapho esihleli khona kodwa konke lokho asikubona sihleke siphethe sithi umqondisi akalungile. Kahle kahle sifunani ukubuswa kuphela ngokushaywa ngezingodo njengoba basibulala ngezingodo kanje besishisa abanye abantwana nengane zifakwe engigeni zigigwa zibhekile ngamehlo lamhlanje umuntu yazwelekethe umqondisi akalunganga abantu isizwe sikamthakazi akhe sivuke nini ilizwe kaliqunywe leli akuse komthakazi abantu beke bephume emnyameni ngaphandle kokuthi lizikhiphe lina bantu bakamthakazi emnyameni umqondisi uyakhanyisa uzale sibani kodwa lesi sibani abantu bafuna ukusicima bona basithela amanzi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika, idale elithonisa umvukela kazibandlela umnyaka odluleyo lithi lizacela owayengumsekeli kamongameli welemelika umnumzana Mike Pence ukuthi azofakaza phambi kwalo. Abalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welemelika bavuka eseganga bayangena ngamandla esigodlweni seCapitol Hill besithi kugenqulwe impumela yokhetho. Yena uPence uze wavuma ngempelasonto ukuthi uTrump mpela wayefuna ukuthi agenqule impumela yokhetho esithi kwakungalunganga ukuthi akwenze yikho wala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi welemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UTrump uMike Pence osokumenza ukuthi aphumele egcekeni yikuthi kulabantu abavela ehofisini kaTrump ababesebenza loTrump ababengama staff sikaTrump labangabakhe ababesebenzela yena uMike Pence abasebekhuluma amaqiniso. Kodwa nxa wena ungumuntu uPence ukwazi ukuthi abantu bamsebekhuluma amaqiniso uyabusaphikelana. Okunye la yikuthi la ulesifiso sokufuna ukuthi abe ngu-next president. So uyazibonela yena yedwa ukuthi ngiyela ukukhuluma iqiniso abantu bazahamba bengibuza ngendaba leka isoziphele lanxa engaphumela ngegcekeni nje ukuthi uphumele egcekeni obali ukuthi ukhanye ukuthi singumuntu osejinjile isimo uthi uTrump ye wayefuna wayazama kakhulu ngemizamo eminingi ukuthi aguqule ama election bese ukuthi angakhuluma ingayelukhuluma iqiniso obuzama kusamkhathaza kusasa. Mwana nganikho okunye kumenza ukuthi aphumele egcekeni ngoba la ufuna ukuthi ancintise. Xa ngaphumele egcekeni kuwisa uTrump, i-competition izabancane. Yimicabango yami le.
Siyabona ukubana bathi kuyayenzakala ukuthi uzancintisa njalo kukhetho. Akusoze nalokhu kumenza ukuthi anganqobi.
Trump uzimisele ukuthi uzancintisa ukhetho. Enye into esimele siyicabange lapha sikhangele sihle kuhle ngoTrump. UTrump phele wina kuqala i-election. Asikukuthi wayemsu wayelezici ezinenga khula ezethuswa ngabantu omama bemethesa ukubadlwangula esitshela ukuthi yena ngama ku 5th Avenue eNew York adula umuntu abantu bamvotela kuphela. Uzwakala ukuthi uTrump wayeqilibezela ngama taxis eqamba amanga simuzwa ezikhulumela ehleka izilima esenza konke ethethisa abantu ekhanywa nje ukuthi vele ngumuntu wayelembeko engikhoyo ekhatshana abantu bamvotela kuphela. So isona lesi sizathu sake sokuthi wavotele njalo engcolile. Ngona yikho kumpha igunya lokuthi lakathesi bona abana abantu abangivotelayo baza ngivotela ngewine kuphela. Lokuthi enye into emenza ukuthi acaba ukuthi uzawina. Ikhona lapho okulama states njengabo Georgia labo Texas ama states awe South amaningi. Then Wisconsin lamanye laba bacaba ukuthi bona baza sebeguqula indlela okuzabalwa ngayo amavoti. Ngeyindlela abona ngayo ukuthi ubona ngani angawina abantu bazamfuthi. Singakhohlwa futhi ukuthi uTrump omunye umnika igunya ukuthi uTrump lamasupporter. Bakhona abanye abantu abalaba abangaboni lutho ngokwenziwa nguTrump ngenxa ukuthi vele ingqondo zabo zikhohlakele. Bacabanga ukuthi uTrump bamvotela ukuthi khona ezalondoloza umbuso wamakhiwa ukuthi amakhiwa ahlale yiwe phezulu. Yikho kubenza ukuthi bavotele uTrump. Ayikho enye into uTrump bazamvotela uzabona ukuthi nxa engahamba ayirana uwina ngaza kawina umhlaba ukuthi abe ngupresident. Kodwa uzamangala ukuthi bakhona abanye abantu abazamvotela ukuthi ngasona lesi sikhathi eqalisa ukukhulunywa izinto ezimbi ngaye abantu bafake isikhuni endlebeni bathi samvotela phela thina uTrump samthanda.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngolandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni le studio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State.
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa, e-South Africa First, ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto e-Hillbrow othiwa Operation Dudula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Masidibaneni njalo kusasa.